Siya lamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 7 kuNhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Sihlaziya ukudabuka phakathi kwebandla leMDC Renewal Team, ingcwethi ezithi kuveza sobala ukuthi abakhokheli bamabandla aphikisayo bazidingela amandla kuphela kulokumela abantu.
Bangina belezifiso obelenjongo ezehlukeneyo. Ikubona ngemva kokwehluleka kwabo ekhethweni, sesibona sokuba le-break up. Into ehlanganisa laba bantu ibikuphela kuyikukhipha izanupiyefu lomgabi. Akula ma-values or singathi ama-principles kade ehlanganisa laba bantu.
Kweziphathelane labatsha, sixoxa loNkosazana Samantha Gama ongomunye wabasakhulayo olubhekise ngapha kwele Melika kuhlelo lweMandela Washington Fellowship.
E-university lapho ngiyakhona e-Austin, Texas, bale incubator abafundisa khona about business and entrepreneurship. So ngikhangelela ukuthi ngihambe ngiyovakatshela indawo yonaleyo.
Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi ukudabuka phakathi kwebandla leMDC Renewal Team kuveza sobala ukuthi lanxa abakhokheli bamabandla aphikisayo besola ibandla leZANU-PF lomongameli Mgabe besithi bathanda amandla okwedlula ukumela izifiso zabantu labo bayenza okufanayo. Ibandla leli lidabuke phakathi ngeviki edluleyo lapho umnumzana Elton Mangoma esebumba elakhe elibiza ngokuthi yi-Renewal Democrats of Zimbabwe. Ingxenye yebandla le-Renewal Team ikhangelelwe ukwenza umhlangano wayo we-Congress ngenyanga ezayo lapho ezakhetha khona inkokheli entsha. Ibandla le-MDC selidabuke kaningi laba yiziqephu ngenxa yokungavumelani kuzinqumo ezitshiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxela umnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Sizananzelela ukuthi ukubunjwa kweqembu le-MDC kwakuyindlela yokubutha zonke nje wonke umuntu owaye ezimisele ukuthi yena ufuna ukukhipha iZANU-PF wazibona singaphansi kwe-umbrella ye-MDC. Ongangusho ukuthi abantu abaningi bangina belezifiso or belenjongo ezehlukeneyo. Ikubona ngemva kokwehluleka kwabo ekhethweni or sesibona sokusiba le-break up sokusiba lokuqamuka. Kusho ukuthi into ehlanganisa laba bantu ibikuphela kuyikukhipha iZANU-PF lomgabe. Akula ma-values or singathi ama-principles kade ehlanganisa laba bantu.
Lakusasa lamabandla aphikisayo ikakhulu ele-MDC limi njani?
Kunzima ukuthi singathi lakusasa limi njani ngenxa yokuthi masikhangele manje kungathi kulokhu kuxokozela. Kungathi yinganekwana nje ehlekisayo, awungeke ukuthi ngabantu abazizele ukwakha ilizwe. Njengoba sesabona i-MDC Incubu, i-MDC Mtambara, i-MDC Tswangirai, sokule MDC kaBiti Renewal, MDC Mangoma. Lokhu kwenza abantu abavotayo bebona sengathi lokhu ngumdlalo wamadlwane. Ikusasa ngibona sengathi inzima ukuthi siyibone ngaphandle kokuthi kwelinye ilanga abantu bananzelele ukuthi into eqakathekileyo yokuqhubeka kwelizwe, hhayi i-personal udumo lwabo bodwa. Ngenxa yokuthi into efuna ebonakalayo ukuthi umunye lomunye ufuna ukuthi kuthiwe umongameli, kunganakekile ukuthi isiqephu asikhokhelayo singakanani. UMangoma laye ufuna ukuthi kuthiwe ngu-president, lanxa nje iparty yakhe kunguye nabangane bakhe, maybe lo nkosikazi wakhe, kungabonakali ukuthi lama-structures atheni. Ikusasa ingathi inzima, kuzadingeka ukuthi abantu babuye lama-strategy amatsha. Esikubona manje sibona ukuthi abantu izanu ngathi sibadide umqondo, ngathi akusacaci ukuthi kuba opposition kutshona.
Lo mnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye ese-Johannesburg kwele South Africa. Lamuhla siqhubekela phambili ngengxoxo mpikisano yethu phakathi kwaMnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe njalo engusomabhizimusi endawonye loMnumzana Ambrose Sibindi siphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions bexoxa ngenyathelo elisanda ukuthathwa nguhulumende elokuthi aqinise imithetho ekhuthaza ukuthi amankampani engagomuli amahlayana izisebenzi engatshengisanga izizathu eziqinileyo zokwenza lokho. UMnumzana Ncube usungula lingxoxo.
Okuvele kuqakathekile kathesi yikuthi kube lama-investment ukuthi phezu kwala wona la amakhampani akhona athole izimali ngoba amakhampani okuningi lapho abakhona bayaswela izimali zokusebenzisa okuthiwa nekuthiwa i-working capital ukuthi bakwanise ukuthi benze izinto lalapho ethi nxa itholakala khona iyadula. So uhulumende kumele ukuthi a-adresse i-issue ye-liquidity crunch njalo azame lokuthi fake okuza kwenza amakhampani avela kwelinye ilizwe ukuthi abuye azovula amabhizinisi lapho. Kuthi-ke nxa umnotho ungani uyaqhubeka kuhle uyaqhubeka uyakhwela abe sebuya-ke nemithetho leyo eyokuvikela izisebenzi ezigebengeni. But kathesi okuyinkinga yokuthi uzama ukuthi ahle aqedise wona lawa amakhampani angathathi oreto ukuthi sibe khona sihlale okweminyaka ethize hlezi indlela izalunga ngokuthi sikhathe inamba izisebenzi zethu abe sekwenza kube nzima okuza kwenza ukuthi vele abahle bavale bahle baye ku-liquidation.
Uthini ngamazwi kaMnumzana Ncube? Mnumzana Sibindi.
Well, uba kunqobe ngivumelana la ukuthi kube nendlela ukuthi amakhampani ancedise ukukufela lolo liqiniso likhona uhulumeni langenele siyakwazi kwaba le ndaba yedimafu laphana-ke iyakhulunywa ngayo kodwa ikhanya ngathi ayizange isebenze kakhulu le iqakathekile ukuthi nayo inanzelelwe ivuselele amakhampani kodwa-ke ezingavumelekalo baba uncube kancane ukuthi zibhizinisi ziyadimanda ukuthi imali bene ungakhangela kathi ezi-overdraft amline ku-565 and khonakhona kuya kutshengisa ukuthi i-560 kungenxa yentengo zenye zamakhampani ezikhwelayo izisebenzi azothela kuhayele ziphile ngokuthi ngale lezo mpahla. So as long la amakhampani uhulumeni ayisekela la makhampani bekhweza impahla uzenza ukuthi amaretha azaqhubeka edimanda. Futhi okunye engingakutsho engxenye yokubana amakhampani bakunanzeleli lokho athi ukuthi amaretha azwafuna imali kuphela amakhampani abe nendlela eziningi zokuncedisa amawekhazi ukuthi engxenye uthi oright mawekhazi iminyaka ususuyabela kumbe ikhampani ezigqoko athi ikhampani ezigqoko uthi engxenye ibhonus awulayo uthi oright igqokona lezigqoko abangalinga ka-50 bayezithengisela kuhlakaniva kodwa lokho kungenziwa futhi ngokuyimphoza kufanele kunegotiate. So zama ukuthi amakhampani athi bangukuthi wena afuna ukube ubambe emalini kuphela kanti when times are hard kufanele babuye lezinye izinto ezinganceda amawekhazi endela ulebha itiyavumaza ngenxa yikhuma nge-collective bargaining ukuthi u-employer laye ngakuya leyinye into engafuna ungezisebenzi engabonga ukuthula kodwa-ke sikwazi abantu abaningi khathesi abahola ama-200, 150 in forward time 565 isihlekene njalo vela kulandela izindlela amawekhazi fanele baqhube bedimanda mo ukuze nabo baphile.
Ingqobe isikuye Mnumzana Ncube.
Ayikwazi ukuthi lo economist o-calculate i-poverty data line yaba 500 and something kuvele khona okokuqala inkinga iyukuthi i-economy ibhajethi yethu i-$4.5 billion ibhajethi yelizwe lonke ethi kutele kuqala ukuthi avele kayikho imali kuleli lizwe ingekho imali kuleli lizwe ukukhuluma nge-poverty data line ona leyo ekhona othi zisebenzi kakholekiyo okuthoyo ngokuthi vele ungavele ukuthi usisebenzi siye sika ku-$500 usuthi vele ikhampani kayivali vele bonke khonoku ngiyavuma sibili kuge izolo lapho okade ukuthi khona impengo yento eyidola ukwanisa ukuyithengisa nge-$100 kayisekho amakhampani lawo ngiyavuma nxa ikhona ikhampani ele-product yayo efake i-markup e-more than 25% hhayi leyo khampani ngiyayesabela kathesi i-profit margins they range from about 5% to about 25% 25% vele u-50 maximum adonno ukuthi abu-45 so amakhampani kawala lo uyathola ukuthi ikhampani izisebenzi zonezi zihlalela i-solar increase zikwazi ukuhle mhlophe ukuthi ikhampani is producing at 25% of its capacity. It's 75% is lying idle. I don't know nayo and ukuthi demand is not available. So amakhampani izisebenzi zikwazi ukuhle ukuthi amakhampani ayagula and evele egula ungavele uzama olunye ulutho olufake imali phambi kwekhampani uvele usuyiqedise ikhampani.
Elakho elokugcina Mnumzana Sibindi.
Engakutho yukuthi iqiniso yokuthi amakhampani siyavuma ukuthi i-economy iphansi kodwa ihlupho yokuthi izisebenzi lezi ezingiqhuma ezihola ama-150 lama-200 kodwa ungakhangela labantu abaphezulu e-executive group uyathola umuntu ehola imali esesabekayo elama-taxisekwayo ele makhampani ka eceda kathehle indlu ngale ebhadalelwa umaid ebhadalelwa ukadeni boy ebhadalelwa yilo ihlupho lololo pho nxa isebenzi kubona kwakukusenzakala sizakukhola njani ikhampani ayila mali nxa kuyikuthi abathi akula mali amakhampani ama-evedula alide by example athengisisa kula mali lawo bakhatha ama-taks abo as long as bona befuna ukuthi baqhubeke ezinotha ngamandla izisebenza soyisithule yathi sizadimanda ukuthi sifuna i-pover tatam line iluhlu besale ezimbabwe ukuthi la bantu abafuna ukunotha kakhulu basukakhotha abantu abaphansi as long as singalungisanga lolo hlupho ngibona ungathi asoyisiye ndawo and nxa bendingangalawo ma-taks pho ungakuprova njani ti imali ayikho sasikhona ngoba nxa usihle ukholisa
Leyo bekuyingxoxo mpikiswano esiqhubele umnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ezenotho njalo engusomabhizimusi endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ezctu bebekhuluma ecingweni lestudio 7 bekobulawayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikantungameli inkomo weStudio 7 kancinyane esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli inkomo. Lamhlanje ngixoxa lo Samantha Gama ongomunye wabasakhulayo abaza ngapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Ngiyakwamukela kuhlelo Gama.
Ngiyabonga sesithelela ama-ticket ethu sesimelele ukuhamba.
Ukhokhela inhlanganiso le kumbe inkampani ethiwa iShe Codes lenzani kahle kahle libancedisa njani abasakhulayo?
I-program eyenziwa every year okuthiwa i-Technovation Challenge for Girls eyenzayo ukuthi iyayenza i-competition yokuthi abantwana mostly abase-secondary level or nase-high school be-identify i-problem ekhona ku-community yabo and then sebezayenza i-mobile application ibhale nge-Android ezasova i-program i-problem yona le ababeyilayo. So thina esikwenzayo ukuthi sihambe ezikolo sibatshele amankazana about i-program ukuthi sibafundise nge-Android programming language esiyisebenzisayo ukubhilda ama-mobile applications analawo and then sibamentho futhi ngoba kuyabe kufunakala ukuthi benze le business plan ukuthi benze i-application yabo not only isolve i-problem but also benze imali out of i-application yona le ababezama ukuyenza. So we provide the mentorship, the training to our amankazana around Bulawayo.
Kungani likhetha ukusebenza la mankazana lichiya abafana phandle?
Well, singakhangela ama-statistics mostly kuma-universities amaningi. I-number of girls kuma-science field is less than eyabafana. So through i-program yona le sizama ukuthi si-encourage more girls ukuthi bengene ku-field e-STEM or e-ICTS khona beyaba more vexed kwizinto zonalezo ze-technology ngoba ukhanya bayazisaba but in fact something labo abakwanisa ukuyenza.
Elibafundisa ukwenza ama-mobile applications okhuluma ngawo bayakubamba kalula yini ngoba i-coding kayisiyonto elula?
Asiyonto elula sikile kodwa for i-program yona le Technovation Challenge basebenzisa okunye okuthiwa yi-MIT App Inventor. Kungani yi-programming language per se but yona is just drag and drop kungani ama-puzzle pieces. So bona vele they use kebe ku-coded such a way ukuthi bayazwisisa ukuthi ungafuna ukuyenza so kuyahamba so not actual code nilethu yenzayo but khona is just drag and drop so ayikho nzima kangaka.
Wena uyifunde nini coding njalo uyifunde ngaphi?
Mina ngifunde sengise eNASA ngisenza i-computer science. Thina sasingene i-Technovation Challenge ngo-2014 last year. Ku-Technovation Challenge last year kwakune-university level of which this time bayikhathile off
That's why sibona ukuthi ngone siyama mentor to ala ma secondary schools. So thina sisenza ku group yethu ku SheCodes, sasiyenze i-application okuthiwa yi-CCasual. So kathesi sifuna ukuyi-builda more khona iyaba out there ku-market.
Kuyini okukhangeleleyo kuhambo lwakho ngapha eMelika? Kuyini ongakwaziyo okhangelela ukufunda obekwazi?
E-university lapho ngiyakhona e-Austin, Texas, bale incubator abafundisa khona about business and entrepreneurship. So ngikhangelela ukuthi ngihambe ngiyovakatshela indawo yona le. Futhi lase khonapho e-university yakhona bale computer science department, ngiplane ukuthi ngiyoyivakatshela ngiyibone ukuthi bayenzani oku-different from thina lapha eZimbabwe, ngoba bona they are more advanced level. For example, ukubona ama-3D printing thina sikabi lakho lapha eZimbabwe.
Bangaka abasakhulayo eselibancedisile kunhlanganiso yakho asebenze into ekhanya into ebambekayo?
Balokho be-worka on ama-business planners ukuthi benze ama-apps abawadevelophayo ukuthi esetshenziswe ku-community. So bakungathi ku-better stage. So sifuna ukuthi sibone ukuthi according to business plan yabo can i-application yabo be ready for i-market. Okunye njalo sifuna ukuthina e-SheCodes njeba ngikhulumile ukuthi ama-applications abo babawayenze ngale programming language ye-drag and drop. So nasifuna ukuwathatha siwayenze ku-proper programming language such that i-application yangkhona izabe isebenzeka ngcono, ngoba bona babe developer ama-prototype for i-challenge naleyo ababengenekile.
Hayi be kukuhle ukuba lawe kuhlelo ogama. Siyabonga njalo, sikufisela ihlanhla, siza kubona ungafika ngapha eMelika.
Siyabonga nathi njalo.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lo Samantha Gama, ingcweti kwezamakhompyutha ongomunye wabaza ngapha eMelika mhla ka-18 phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilani.
Umculo wejahale cholocho uzinjazi yamluma elomculi wezokholo ubonakele wakwele South Africa besithi ngisize. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Sixoxe ngodaba lokudabuka phakathi kwebandla leMTC Renewal Team, ingcwethi ezithi kuveza sobala ukuthi abakhokheli bamabandla aphikisayo bazidingela amandla kuphela kulokumela izifiso zabantu. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngisithandekile mhlanga ngisithi asihlanganeni njalo kusasa.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.